sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuMpalakazi 2020 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala bephila ngokuthengisa impahla abathi bakhathazwa ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19.
Siphile esikhathini esibi esibuhlungu kakhulu esokuthi manje senze njani.
Abanye abantu eZimbabwe bathi kukhanya liduma lonyaka ikhefu leKhisimusi.
Abaningi bebengasebenzi lockdown le ngenxa yecorona.
Sokusele inyanga ukuba umnumzana Joseph Biden agcotshwe ukuba ngumongameli wakwelemelika loba uTrump eloku esithi waqilwa kukhetho lolu.
Sekuyikuraha kwebhiza nje, ibhiza elifayo, ngoba ibhiza elifayo liyaraha. Kwesinye isikhathi ungasondele duze lingakuraha ufe lalo.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ubhubhe abantu ababili izolo wathi abedlula ikhulu 104 batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo besithi umkhuhlane lo ubatholise nzima. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi phakathi kwabantu abahlolwe batholakala bele COVID-19 abangamachumi amathathu lane 34 ngabahlala eHarare. Kusukela ngombimbitho lonyaka sokulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lambili eZimbabwe abahlolwe batholakala bele COVID-19, kwathi abafika phose inkulungwane ezilichumi baphepha kumkhuhlane lo. Sokubhubhe abedlula amakhulu amathathu 318. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abe dlula izigidi ezifika phose amachumi ayisichiya galombili 76.3 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19, kwabhubha abafika izigidi ezimbili 1.7 million. Umkhuhlane lo uthwalise nzima abaphila ngokuthengisa impahla echiyeneyo. Unkosikazi Lydia Maphosa okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations uthi bathwele nzima abantu abathenga bethengisa impahla.
Abathengisa amafruits and vegetables kunzima lakhathesi ngoba ezindaweni lapha kade abantu besebenzela khona kuthe kuqhamuka lomkhuhlane kwathiwa kabame bazakulungisela indawo eziqondileze ukuthi bayisebenzela khona. Lakhathesi ikhansili ayikalungisi ukuthi umba abantu bazayahlala laphana ngaphandle kwabalutshwane ababelamashedi yabo abavele besebenzela kiwo. Kodwa lanxa bekhona emashedini benjalo akulabantu abathengayo ngenxa yokuthi abantu kabahambahambi.
Unkosikazi Mary Mayimbo kunhlanganiso le eGwanda uthi kunengi okubhekane labantu abaphila ngokuthengisa impahla.
Lakathesi isimo slow sisibi kanti esisikhangelana nekhefu lenele leKhisimusi abantwana bayabe bekhangele ukuthi bafuna labo izigqoko ezintsha, izicathulo ezintsha, badla ukudlo okuhle labo. Kodwa engekhona apho vele kuyaba kuvele kunjani, kuyaba kungela mali kulobunzima sibili angifuni ukuqamba amanga.
Unkosikazi Lois Gwangwara ohlala eMarondera uyakusekela lokhu.
Ikusasa lethu alimanga kuhle kwi-informal sector ngoba kathesi even imali yokuthi abantwana sebayise esikolweni next year sizayithatha ngapha. I-capital yangikhona ukuthi ngiyehoda akusela. Kathesi sikhangelele le holiday le-Christmas, abanye bayabejabula besidla besenzani, thina sila mali.
Unkosikazi Charity Mandishona uthi inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations izama ngamandla wonke ukuthi incedise ukuthuthukisa abathengisa impahla ababhekane leCOVID-19.
We have come up with a resilient fund which we are giving to our members.
Sisabumba isikhwama esibizwa ngelokuthi Resilient Fund, okuyimali esiyitholisa amalunga ethu emaphandleni lemadolobheni ukuze baqhube inhlelo ezingabasiza ukulondoloza imuli zabo kanye lokuthi bathole ukudla. Sesisungule njalo uhlelo lokubakhuthaza ukuba basebenzisane bendawonye njengoba ekuqaleni yilo lalo ubezenzela okwakhe ekubiyeni komkhuhlane weCOVID-19.
Because now, because of COVID-19, people were sort of fragmented.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko izolo kusihlwa oveze ukuba liyakhuphuka inani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe.
Goal of our response is to minimize the impact of COVID-19 with a focus on morbidity and mortality.
Injongo yethu ikwehlisa udubo olulethwe yi-COVID-19, sehlise lamathuba okusabalala kwawo lomkhuhlane. Lenani labahlaselwa lokubulawa yilo umkhuhlane lalo lehle. Singanelisa ukulungisisa udubo olulethwe yilo umkhuhlane ehlangothini ezehlukeneyo zomnotho nxa singaphumelela ukwehlisa ukusabalala kwegciwane lakhona.
The many economic challenges and impacts that this disease is caused.
Banengi abantu abathi ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 sokuphazamise indlela abaphila ngayo. Abanye bathi kunzima lokuzivikela kumkhuhlane lo ngenxa yendlala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusenjalo kulabantu abathi abasoze bakholise lonyaka ngekhefu lekhisimusi ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kanye nokuswelakala kwemali. Ubathabile Masuku uzethulela lolu daba.
Omunye wabakhala ngokuswela imali la ngomkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi sekhefu leli unkosikazi Siphilile Ndlovu.
I-Christmas lonyaka kayikho, nalele kangiyiboni. Akula malungiselelo engiwenzileyo kulungiselela leyo Christmas. Kanti benza thenga ngani okokudliwayo kwangikhona imali yakhona ingekho. Nango mna ngiyisivu 70, imali engiyiholileyo vele kayeneli. Next week, abantu next of next week, abantwana bayavula baye esikolo. Kho-ke ngilungiselela yiphi ikhisimusi ke mina leyo. Akula kudla, imali kayeneli, vele yikuzihlalela nje kuyafana nje lensuku zonke esiziphelele isiwa sedembida. Hhayi, akula nkinga.
Unkosikazi Nomsa Ndlovu, isakhamuzi seNkulumane koBulawayo, uthi lonyaka kunzima ukwedlula umnyaka ophelileyo.
Lonyaka kunzima nxa sikhangela la kumnyaka ophelileyo. Abantu babesenelisa ukuthi bavakatshe, njalo imicimbi yayisenziwa. Okwakhathesi kunzima ngoba akula muntu ovakatshela omunye loba isifiso sikhona. Kodwa esikufisayo ukuthi abantu balandele imithetho, ngoba kungayisikho kweZimbabwe kuphela okwenzakalayo. Amanye amakhisimusi ayeza, maybe kuzaba ngcono.
Omunye njalo obambe owangaphansi ngubheka inkosi Ncube.
Koze abaningi bebengasebenzi lockdown le ngenxa ye-corona ivalele zonke izinto, kwangabi mnandi lasetown nje, abantu nakho abakho ku that mood yokuthi lo nyanga yikhisimusi nje, ngani ngenye inyanga nje akukakhanya ukuthi ikhisimusi ngenye inyanga nje, ngani ngoJuni kahle kahle makuthi ngukhanyele. Labafowethu abavele eGoli ababuyanga bonke, abanye ababuyanga ngenxa yemisebenzi ukuthi bebengasebenzi ngenxa yabo-lockdown bakhona. So yo, alo nyaka asazi njalo.
Unkosikazi Mayebongwe Dube, esinye isakhamuzi sakoBulawayo, laye ukhala ngesimo esibi somnotho langokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Umehluko ngaba khona ngokuthi izulu liyana. Njengakhona khane sasikwazi kwakudala ukuthi vele izulu ikhisimusi liyana, abantu bababebelima. Kodwa okunye akuhlukananga ngesimo esiphakathi kwisikwaso eZimbabwe la. Wesikhathesi imali eholwa ngabantu kayithengi, futhi imali ayitholakali emabhenki. I-transport ukuthi abantu bagade baye emakhaya bayejabula lemuli bayebona izihlobo labangani, abasoze bayithole. I-transport ichajwa nge-foreign currency, abantu bahola ibhondi lalo kalitholakali. So kunzima ukuthi abantu bavakatshele izihlobo labangani njengeminyakeni yonke.
Kulabanye abaphila ngokuthunyezelwa imali ngabahlala emazweni achiyeneyo, okukhanya engani bengaba lekhefu elihle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sele inyanga ukuba umnumzana Joseph Biden wanqoba umongameli Donald Trump ukhetho olusanda kwenziwa ukuthi angene esikhundleni sikamongameli wakwelemelika. UTrump lokhu esithi waqhilwa kukhetho lolu libandla lamademocrats, kodwa imithethondaba etshiyeneyo ithi akunabufakazi obuveza lokhu. Okwamanje uBiden usedinga abantu abazangena kurhulumente wakhe. Bamangele abantu kwelemelika lakwamanye amazwe ngokwenziwa nguTrump. Kodwa iningi labo bathi kusobala ukuba wanqotshwa nguBiden wathola ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. UTrump wathola amakhulu amabili 306. lamachumi amatatu lambili 232 ulabanye abakubanda lama Republicans abafuna ukuvimba impimela yokhetho lolu udalele Congress loba nje abazi ngokwenzakalayo besithi lokhu akusoze kuncede uTrump okhanya elokhu efuna ukubusa ilizwe lemelika. Omunye wabalandela ukhetho lolu umnumzana Rafael Mtombeni ohlala eDallas, Texas uthi uTrump uzaphuma esikhundleni ngozibandlela.
Sekuyikuraha kwebhiza nje ibhiza elifayo ngoba ibhiza elifayo liyaraha. Kwese sikhathi ungazondela eduze lingakuraha ufelalo ibhiza lakhona. Kodwa ke ngikubonayo ukuthi akulalutho sibili lapha asalwenza. Ngoba uyazama ukuthi lokhu bengengalalela lapha ngezu umhlangano lo abelawo eWhite House izolo. Sebengathi bayadonselana la ngaphakathi khona ngalesikolweni ukuthi into yona le ayizamayo ayizozisebenza. Kuliqiniso lokhu ukuthi akusoze kusebenze ngoba akusoze kumvimbele uBiden ukuthi angene lokhu. Ngoba okukhona ukuthi kufanele ukuthi yena alandele iconstitution. Ngoba iconstitution yalapha eAmerica ibeka khona lokhu ukuthi lesi sikhathi akuso yena khathesi isikhathi sokuthi awinde up adobha amagabha akhe wonke eWhite House apheke amabhegi akhe alungise aphume. Yiko ke nxa elelo kehlezi khona laphana mina esengathi ngikukhangela ukuthi nizabona ukuthi uzahlala kuze kube nini. Ngoba lelo langa elika January 20 lizafika kuphela loba uyafuna loba akafuni.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eSeattle eWashington.
Lokhu nje sokuyisikhathi sakhe sokuthi abeloku iqoqa imali kulabana bavumayo ukuthi asihambeni siyelwisa i-election. Ukudliwa nje udliwe, akusela mthetho ozamnceda ukuthi aphendule i-election. Sizambukela nje mhlaka 20 uzaphuma hambe emzini wakhe.
Isisekelo sombuso welizwe lemelika sikubeka sobala ukuthi kumele umongameli omutsha angene esikhundleni mhlaka 20 ngozibandlela.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sikhangele ezivela kwabanye amazwe ngamafitshane. ELeBritane lithi sokulomunye umhlobo wegciwane le-COVID-19 oqhamuke endaweni okuthiwa yiKent kulelo lizwe obemetheka okwethusayo. Esethula umbiko lo, umkhokheli wakweleBritane umnumzana Boris Johnson uthe kumele abantu balimuke ngoba umemetheka kakhulu umkhuhlane lo. Uhlangothi olubona ngezemithi kwelemelika luthi abantu sebezahlatshwa iJackson esanda kulungiswa yinkampani yeModerna. Le yiJackson yesibili ezasetshenziswa ukulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 eMelika kulandela eyinye eyenziwe yi-Pfizer. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele eye-United Nations ithi kule ndlala eyethusayo elizweni le-South Sudan elakho ukubulala abantu abaningi nxa bengatholanga ukudla kumaviki alandelayo. Sinesizwe ezamasiko.
Senganamasiko
wawusenziwe mandla.
Yelo baba mkhulu.
Namhla sixoxa lo mnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo. Sikhuluma ngekhefu leKhisimusi.
Ngiyabingelela abalaleli bakho. UKhisimusi yebo nansi fikile. Okokudla nezipho. Isimo sika 2020 bese ngesihle. Akukho nto engaphiwa abantu. Iyaxolisa inkosi ukuthi hayi izinto azikalungi kahle. Ngiyakhumbuza mthembu ukuthi i-database ukuregister amagama yikho okuzakwenza ukuthi kusebenzeke ku 2021 okwamanje hayi akulazipho ezizaphiwa abantu ngesimo sika 2020 ukuthi besisibi kakhulu ukuvalelwa lokho ngenxa yeCovid. Ngidlule kuloko Mthembu ukukhuluma ukuthi ikuxwayisa bani inkosi ekupha isizwe. Mthembu yabona izulu linile leyani izulu liyaqhubeka leyani izulu eMathebeleland. Inkosi ithi abantu abaqaphele. Baqaphele impela ngoba kulobungozi obukhona ngesikhathi sezulu amanzi izikhukhula. Abantu kwesikhathi bayangena nje emfuleni umuntu engazanga akhangelisisa kahle athathwe ngamanzi. Kakhulu laba base South Africa Mthembu ngoba abantu ikhisimusi njani nje bafuna ukuyafika emakhaya kodwa ama passport abantu abaningi aphelwe isikhathi. Inkosi ithi abantu abahlale phansi ikhisimusi kuzadlula lokho kutholakale bathola ama passport bakwazi ukuhamba ngendlela. Lokhu kudabulapha lokhu kuquma emfuleni kuyingozi ngesikhathi sezulu. Inkosi ithi abantu abangafaki impilo zabo ebungozini ngenxa yokuthi nje ikhisimusi hayi abantu abahlale phansi u2021 uyeza kuza kuyafikwa emakhaya hayi abantu bese bedabu lapha emfuleni uLimpopo kuyingozi ngalesi sikhathi esifana nalesi ingakhulu sebejika ikho ke lo lesifo sona secorona abantu abazinakekele ziningi impilo ezisilahlekeleyo abantu ababona ukuqatheka kwempilo zabo bangasifake ebungozini.
Hayi ke sungavalelisa uZulu baba Khumalo
kuloko kukhona ukuthi nje abantu nxa sebejabule bese kunathwa inkosi ithi asiqakathekiseni impilo zethu ngalesi sikhathi sekhisimusi. Abantu nje isizwe kumele sikhule hayi lokho siphunguka siphungule corona siphungule la ungaziphathi kahle kwethu bese si driver siphuzile sinatha amatshwala bese singena ezingozini hayi inkosi iyacela mpela ukuthi asinakekele impilo zethu sizivikele ngoba isizwe kumele sikhule 2021 sikhangelele ukuthi izinto zizabanhle. Okugcina inkosi iyabonga bonke abantu abasekele inhlelo zayo zokusiza isizwe ama group ama abantu nje osomabusiness iyabonga kakhulu inkosi ukusebenzisana kwesizwe ndawonye ukuthi imisebenzi ebiyenza phakathi konyaka u2020 ibe impumelelo. Ithi khisimusenhle esizweni sonke kungakhathalekile ukuthi bakuphi abantu mthwakazi omhle lapha elikhona ziphathene kahle livikele impilo zenu sihlangane ku-2021. Ngikutsho lokho ngokuthunywa inkosi ubulelani lobhengu lakamzilikazi khisimusenhle emnyaka omtsha omhle u-2021.
Ndalela lithi uba ukuthi mbonge ubaba uBonman Khumalo isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengu lakumalo. Akuhlanganeni singabaphilileyo ngeviki
ezayo.
Sokuyisikhathi sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli vikele edlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje mfuna sike sicabange ngendaba yekhisimusi. Ngiyakwazi ukuba ikhisimusi nxa abantu abaningi beyicabanga, sicabanga ukuthenga isigqoko ezintsha, sicabanga engxenye abantu benatha utshwala bekholisa, sicabanga abantu behlangana bezikholisela. Kodwa namhlanje bemfuna sike sikhangele injongo ekhisimusi ukuthi kathi uNkulunkulu azabe ngumuntu wayekwenzelane. Ngizabala kuJohane chapter ka 1 iverse ka 14 uthi yena ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe njengozelwe yedwa kayise egcwele umusa leqiniso. Siyananzelela ukuthi lapho ulizwi kukhulunywa ngoJesu njalo siyabona ukuthi uNkulunkulu wakhetha ukuba inyama. Izwi likaNkulunkulu liyakhuluma kwabaseFilipi ukuthi yena uJesu enguNkulunkulu wagqoka inyama waba ngumuntu wahlala phakathi kwethu. Into emangalisa ngaye ukuthi wakhetha ukuhlala phakathi kwabantu abampofu, wakhetha ukuba njengomuntu. Kazanga ukuthatha ukulingana kwakhe loNkulunkulu wakuphakamisa, kodwa yena wazehlisa ekwazi ukuthi ulanda ukuzosiza thina abantu. Siyananzelela izinto ezimbili lapho eziphumayo, kumbe ngathi ezintathu eziqakathekileyo. Okokuqala ukuthi uNkulunkulu nxa sikhumbula ngekhisimusi kumele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu yena uJesu eyindodana kababa njalo la enguNkulunkulu wakhetha ukuba njengathi. Lokhu kutshengisela ukuthi uNkulunkulu watshengisa uthando kakhulu, ngoba uJohn chapter 3 verse ka 16 ethi uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka waze wanikela indodana yakhe eyodwa. Kutsho ukuthi uNkulunkulu uthando lwakhe lo lwamfuqayo ukuthi abhlale lathi abe njengathi. La namhlanje uNkulunkulu lokhu ephakathi kwethu, akula dubo lwakho ongaba lalo uJesu angazange adlule phakathi kwalo. Yena uNkulunkulu wabuya lo musa, kungala musa kaNkulunkulu singabe azisolutho thina. Umusa kaNkulunkulu yomenza ukuthi izono zethu nxa ezikhangele sezigezwe ligazi likaJesu kasaziboni. Umusa kaNkulunkulu ukuthi uJesu wabhadala konke okwakumele kubhadalwe nguwe lami ukuthi thina sonile phambi kwaNkulunkulu. UJesu wathatha ke ukutshaywa nguNkulunkulu kwabaphezu kwakhe. UJesu wathatha imbadalo okwakumele ibe khona yabaphezu kwakhe, waze walenga esiphambaneni wafa elengelani ukuthi umusa kaNkulunkulu ungene ube phakathi kwethu. Sonke ke sesikwazi ukwamukela lowo musa ngenxa yokuthi uJesu wabuya lapha emhlabeni wafa waphinda wavuka. Nxa udinga indlela eya kuNkulunkulu ikuJesu, akula elinye iqiniso elidlula khonapha. uNkulunkulu weza ukwenzela ukuthi wena uthole umusa, ukwenzela ukuthi wena uthole iqiniso, ukwenzela ukuthi wena ube wazi ukuthi ulawe ngaso sonke isikhathi. Ngakho namhlanje into eqakathekileyo ukuthi lawe thabatha ke iqiniso lomusa lo kulabo abangamaziyo uJesu. Ufuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi ngalesikhathi sekhisimusi ube mazi uJesu, vula inhliziyo yakho angene abuse phakathi kwakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Nkulunkulu siyabonga ngegama likaJesu. Kulabo abafuna ukuzinikela kuwe, siyabathandazela ukuba ube yinkosi lomsindisi wabo. Siyathandaza ukuba ubasize ngalesi sikhathi sithokozele ikhisimusi, ukuba Nkulunkulu wena Jesu uzalwe kakutsha enhliziyweni zabo. Ngegama likaJesu, amen.
Hlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Soku isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Ngali chona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silomhlabeleli okwaziwa kakhulu kobulawayo uMJ Sings osanda ukukhipha ingoma entsha engaphansi okwesihloko esithi Celebration Anthem.
Celebrate this love we have, this love we have. We have been through hell and back, but one thing for sure, tonight is the night we will celebrate this.
Let us celebrate this life we have had. We have been through hell and
back. MJ, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okunengi ngale ngoma.
Sanibonani balaleli ekhaya. Ngiyajabula ukubalana today. Celebration anthem ingoma ekhuluma ngokwamukela into ezenzakala empilweni. So ngaba into ezimbi kube into ezinhle but yona nje ikhuluma ngokwamukela lezo zinto.
Qhubeka.
Mangalaleli ingoma le ikhuluma ngestory sasemncane. Mangimncane mayikhlezi emasali lomntala. So ngithi kumntala angizwisisi. Waye umakhelwane umntana akhe nezinto lezi. Umntala athi kimi mfana kumele uzwisise ukuthi empilweni yonke into inesikhathi sayo. Nomasali abese sithi kimi empilweni funda ukuphila njengomuntu onazo zonke izinto noma ungenazo ngoba ezinye izinto sinazo kodwa akazitholi. Nyaka empili edlulayo after isikhathi nesingxoxe nabo. Umasali abechaye shona amazwi akangitshela naseqala ukungena ekhanda lami ukuthi yonke into inesikhathi sayo.
Ubusuhambe isikhathi eside ungakakhiphi ingoma entsha. Kuyini okwenza ukuthi uthathe isikhathi eside kangaka ukukhipha umculo omusha?
Buzo lo ngithola kakhulu. I-music sike sathi nje sike sithathe isikhathi sami ukujisa umculo wethu but njengomuntu ohlala esestudio music ukhona sazama ukulungisa nje sewupackage kuhle. So celebration besicabanga ukuthi yazi umnyaka ngekuphele nje singakhiphanga lutho singazwisisanga abantu. Okunye ukuthi not only am I a musician but also I'm a songwriter. Isikhathi esiningi senza ama-projects esiyabe siwabhalela like amanye ama-artist kodwa I promise you to 2021 so nika more music.
Isikhathi sesedliwe ngumangoyi gqiba ingxoxo yethu.
Thanda ukubonga lonke balaleli ngokungisupporta kulaba ababefuna ukulalela more music esiyenzayo. Bengachecka ku-YouTube, MJ Sings, iTunes, Spotify, Amazon, layo same name MJ Sings. Ku Instagram ne Twitter at @IAmMJSings. Say my father used to tell me that there's a time for everything in life. There's a time to rejoice in life. And there's a time to be sad in life. And my mother used to tell me, never hesitate to live your life. When it's gone, you'll be gone for good. So rejoice, cause we will celebrate this life we have. This life we have. We have been through hell and back. But one thing for sure, oh, tonight is the night.
Zulukantaba, sithanda ukubonga uMJ Sings ngokungena kuhlelo Celebration Anthem ingoma yakhe entsha. Isikhathi sesesihliwe ngumangoyi silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Kodwa lingakhohlwa izulukantaba ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa labahlabeleli abasakhulayo sililibazisa njengoba isikhathi seKhisimusi sesifikile. Olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMaikove. Thokoza omuhle zim Papo Mushe, so shagana go to Sibili. Bye bye.
When it's gone, you'll be gone for good. So rejoice, live your life in full. Rose, 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 and Rose, and Sukusako. Rose, 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 and Rose, and Sukusako. Kubega, rose, opile, rose, tembelo, rose, sukusako, rose, kubega, rose, opile, rose, tembelo. We will celebrate this life we have, this life we have. We have been through hell and back, but one thing for sure, tonight is the night. We will celebrate this life we have, this life we have. We have been.
Siyabonga kakhulu uMike Hobe ungathandwa kusasa. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Bayakhala abaphila ngokuthengisa impahla abathi bakhathazwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Abanye abantu eZimbabwe bathi kukhanya lizabaduma ikhefu leKhisimusi lonyaka. Sokusele inyanga ukuba uMnumzana Joseph Biden agcotshwe ukuba ngumongameli wakwele Melika. Loba uTrump eloku esithi waqilwa kukhetho lukamongameli uMnumzana Biden labanye bakhe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalisa ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.